yithi esesiqalisa futhi imishikashika ngoba amaZimbabwe siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhono wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hhayi izintwela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu. Angithi kodwa ikhona emafonini, angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezile, wena busulithengisa izigi lapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or 1 US dollar, but wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens. Ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena nge-dollar kumbe kunike nge-86 cents kumbe kuyenike ngemalini, ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athatha imali nge-13 zig, kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini, okwezitudini lokalo kwabesobonakala ukuthi hhayi sizithwalele izimali zangikhona ezandleni othini lapho esiphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda, kuya ngaphi konke lokhu? Phela siyabona ukuthi iziki yangikhona leyo kubona vela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki akube le Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo baboshwe. Ungafaki irate engekho ebank when you are trade, uhambe wathenga iziki kakho wathenga lakho kuthenga. Xa isihluku athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayitholeyo ayikwanisa ukuthi bathengise bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavela athengise isinkwa sako Bakers Inn, Lobels, what what, umbo labo nonembe bagcwele lapha eZimbabwe. But buze sithi wena 20 zig, nguwe osusenza i-inflation, nguwe osukonzerisa i-inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe, ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje, kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho. Ngoba asivumi ukuthi ngingaphatheliswa ukuthi ngiyeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisithiya kuba yi-20 ngokuthenga ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokho ngiphinda, izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi, isisekhulethi aku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni, then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapho, kulapho uqalela khona umsindo.